Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kustudio 7 ngolwesibili mhla ka 21 Nhlolanja 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Manje Zimbabwe ngelanga elinje ngikhuluma so bengise matope ebhalabu abantu bayakhala bayabubula kuthiwa bekhipha izimali lokhu kuyatshengisa ngempela kuba nasilwela ngalokuthakazelela ngoba awufoswa phela awufanelanga ufake ngamandla ukubana ke uthakazelela ilanga lomuntu.
Umongameli Robert Mugabe ufikise iminyaka engamachumi athoba munwemunye lantathu yokuzalwa i-93 lamhlanje. Iningi lisola ukuthi useluphele sekumele ayephumula.
Siyake sibone umongameli khama evakatshela noma izibotshwa ngelanga lakhe lokuzalwa esidla nje ikhekhe kanye lokudla kwemini okungayingaphi kazidubi ngokuchitha izigidi lezigidi zemali.
Ngasikhathi sinye umongameli Ian Khama wakwele Botswana laye wazalwa ngenyanga efanayo uqhubeka engazikhathazi ngokuchitha imali eningi ngalomcimbi. Amaqembu amela ilizwe leZimbabwe aphumelele ukudlala kubanga elilandelayo lomncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi le-Afrika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Robert Mugabe ufikise iminyaka engamachuma ayithoba munwemunye lantathu yokuzalwa i-93 lamhlanje. Abehofisi yakhe bamenzele okulidili okuncane ngesikhathi abe-21st February Movement belungiselela elikhulu leliza kwenziwa ngomgqibelo eMatobo. UZulu weHarare uthi akadaniswa ikubona umongameli Robert Mugabe thakazelela usuku lakhe lokuzalwa njengaye wonke umuntu. Akusolayo ukubamba abantu ngamandla bethathelwa okulutshwana abalakho ukuba kwenziwe lelo dili. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umongameli Robert Mugabe ufikisa iminyaka engamachumi ayisitshiyagalolunye lantathu 93 lamhlanje lapho atshela uZulu ukuba akayindawo ezoqhubeka elibusa lelizwe ngoba engekho ongalikhokhela lakubandla lakhe leZANU-PF. Okuyinkulumo esolwe kakhulu nguZulu othi ibonisa ukuba ngumuntu ongelandla abantu ekhangele ukuqondana laye kuphela. Osakhulayo uFarai Chimete wasemzini weSouth Park uthi kulilungelo lakhe umongameli Mugabe ukuthakazelela usuku azalwa ngalo. Okubi yikubamba uZulu ngamandla ukuba aphatheke.
Sithi isikhathi lesi ngabe imali ayizaba sithathela amakampani wesiyafaka kubhedje lakhe. Ngabe bayabhadala amateacher, ngabe bayabhadala ama-doctors, ngabe babhadala umuntu wonke. Ngoba khathesi iZimbabwe emangakuhle. But bona bathola imali yokudlalisa besiyayenza i-birthday. Abantu abaningi abakwanisa ukwenza ama-birthday ona wabona they are spending thousands and millions.
Uchimete uthi kunje isimo ezibhedlela asisihle. Odokotela bekhalala umsebenzi befuna imali. Kodwa umongameli ekutshaya indiva esiyazikholisela lemuli yakhe.
So sithi ngabe bengaba lo mcabango ongcono ngakusasa ukuthi behambisa imali lezo kwezinye indawo lapho ezicritical khona ukuthi zingabe ziyesebenza. Njengakhathesi our health system is very it's in a dire strait. So sithi ngabe bayahambisa imali kwindawo zonezo.
Omunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu umnumzana Ostalos Gift Siziba uthi kubuhlungu kuye ukubona umgabe engelani lokonakala kwesimo elizweni.
Ngizwa ngibuhlungu kakhulu laba bazalwa ngelanga lanamuhla ngenxa yokubana ke 93 years ephila, 93 years uhulumende, ngathi mina from 1976 ehlukuluza abantu beZimbabwe okuhlanganisela ukubulala, ukutshaya, ukudlengula, ubugebenga, ubusela. Fanele abe kwazi njengoba kuyilanga lakhe lokuthokozela namuhla iminyaka emide ubana hayi sikufisela iminyaka emide ukubana ke uretire uyephumula ayikona iminyaka emide uhlukumeza abantu bakeZimbabwe.
Ethi leli kumele kube lilanga lokukhala kubontanga bona asebethathelwa ilifa labo bengelakho kokwenza ingekho imisebenzi kodwa kuthiwa mabaqhubeke besekela ukunazwa kwalolu suku.
Lelo lilanga ngokubana ngabe ilizwe lisemthandazweni lokukhuluma ukubana umongameli lo sefanele ephume ngenxa yokubana uyehlulekile kakhulu ukudlula abantu bonke umhlaba wonke jikelele ababe ngama-detector abakwanisayo ukubana noma bengama-detector bekwanisa ukupha abantu babo ukudla. Manje eZimbabwe ngelanga elinje ngikhuluma so bengisematopi eBhalagwe abantu bayakhala bayabubula kuthiwa bekhiphe izimali. Lokhu kuyatshengisa ngempela kubana silo langa lokuthakazelela ngoba awuforswa phela awufanelanga ufake ngamandla ukubana-ke uthakazelele ilanga lomuntu.
Lamhla lokhu ubesenzelwa idili ngabe ihofisi yakhe lapho abazidike ngezifela emlonyeni ngesikhathi ilizwe libhekane lobunzima obehlukeneyo okubalisa ukuswela imali emabhanga ukulahlekelwa yimpilo ngemva kwempopoma zamanzi ezilethwe lizulu elesiqhotho kanye lokuswela ukudla ikakhulu emaphandleni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Siyabonga Mavis. Lokho sekudaba olufanayo, iningi labantu beZimbabwe sebesole ukwenziwa komkhosi wokujabulela ilanga lokuzalwa kukamongameli Robert Mugabe oqoqwa ngabasakhulayo bebandla lakhe leZANU-PF ele 21st February Movement. Bethi ngenhlupho ezibhekane lelizwe okwamanje kuyize ukudlalisa imali eyizigidi ezimbili i-2.5 million ukwenza leli dili. Unompumelelo Moyo sipha lolu daba ngokugcweleyo.
IZimbabwe ibhekane lenhlupho ezithile ezigoqela ukungahlaliseki kwezombusazwe, ukuwa komnotho osekubangele ubuyanga obuphindiweyo, abantu bengela misebenzi, abasebenzayo abaholi, kuthi labafundi abanengi abasayenelisi ukuya esikolo ngoba abazali bengela mali. Iningi labantu lithi kusiya ngabo ngabe umkhosi okhangelelwe ukwenzelwa ematopo e-reps ngomgqibelo bayawumisa imali ezasetshenziswa lapho iyenceda abantu abahlaselwe ngamanzi esikhukhula e-Cholocho lakwezinye indawo zelizwe kumbe ihlawulele abafundi ezikolo abangela mali. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo ngomunye layo othi imali ezadlaliswa ngomgqibelo ngabe incedisa abehlelwe zinhlupho elizweni.
Kulusizi ukuthi iZimbabwe ifile kangaka umuntu ongeyokhangelelwe ukuthi nguyo driver yonkinto eprioritize i-birthday yakhe engalani lekusasa yabantu ukuthi imali yonke ithathwe ihanjiswe kuye. Bekukhangelelwe ukuthi ngabe yena kathesi ukhuthaza abantu ukuthi bantu ngelanga lami leli kulama-flats etholotho imali yonke kasithayeni abonke abangithandayo emalini abayikontributhileyo ihanjiswe iyencedisa etholotho.
Ekhuthaza abantu ukuthi bangayi emkhosini lo ngoba kuyadanisa ukuba abafundi lezikolo babanjwa ngamandla ukukhupha imali yedili.
Abantu abayebedinge imali nzima ukuthi bebhadale izikolo sizikolo zokuzezikontributha imali yokuthi yekubirthday yakhe mbona ngazathi kunxele.
Usenetha weMatobo uSithembile Mlotshwa laye uvumelane loFuzwayo ethi abafundi bafunda nzima njalo kuyadanisa ukuba kumele bakhuphe imali yedili bona bengafundi ngoba bengela mali yokuhlawula esikolo.
Abantu iminzwa yokuchazelela umdlalo lo angazi ukuthi bayayithatha ngapi xa ngabe khangele ukuthi isimo abalaso njengeMatobo. IMatobo yi-district elobuyanga obumangalisayo.
Umnumzana Mbonisi Gumbo obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leMthwakazi Republic Party uthi umcimbi lo uveza ukudelela okukhulu.
Ngabe siyamandla besiza ngumisa umcimbi wakhe lo ngoba sicabanga ukuthi uyasidelela njalo wenza umcimbi lo njengokuthi uyathokoza ngalokho akwenzayo lethi ngesikhathi sika-1982 to 87 lapho abulala khona abantu abaningi abakithi ngesikhathi sebugurawunde babulalele ubundebele babo.
Ethi ngabe ulamandla ubeza kwenza ukuba izulu elilesiphepho ucyclone Dineo line ematopo ngomgqibelo ukuze idili lingabi khona. Umkhosi kaMgabe ukhangelele ukuba lendleko yamadola angabiza izigidi ezedlula ezimbili lengxenye $2.5 million njalo limali kumele isuke ezambeni zikaZulu obanjwa ngamandla ukuyikhipha. Umongameli wezaphu uDumiso Dabengwa kunye lomongameli weAnsa uMoses Mzilandlovu labo bakhuthaza abantu ukuba bangayi ukuyagida phezu kwamathambo abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi bethi lokhu kulihlazo. UChalimani wezaphu ezansi emaNdebeleni uMatthew Sibanda uthe uhlupho ukuthi uMgabe nguntando kayiphikiswa kodwa abantu bangayi emkhosini lo. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo nginguNompumelelo Moyo.
Kunjalo nje ngesikhathi kulungiselelwa idili lokuzalwa kukamongameli Robert Mugabe, usowabo umongameli Ian Khama wakule Botswana laye owazalwa ngenyanga efanayo uqhubeka engazikhathazi ngokuchitha imali eningi ngalomcimbi. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya ubika ngomahluko okhona phakathi kokujabulela ilanga lokuzalwa kwabakhokheli la bobabili.
Umongameli Mugabe wazalwa mhlawazi ku-21 Nhlolanja 1924, kwathi ngemva kweminyaka engamathumi amabili lasishiyagalolunye mhla ka-27 Nhlolanja 1953, umongameli Khama laye wabelethwa kwelengilandi. Kuyonale iviki umongameli Mugabe ulungiselela ukuthakazelela ilanga lakhe lokuzalwa eRhodes Estate Preparatory School eRaps ngaphandle kwakobulawayo, lapho okubikwa izakhamuzi zingalali zizama ukuncedisa ukuthi indawo ibukeke. Sekulethwe kanye lemitshina yokulungisa imigwaqo, kanti izakhamuzi zibuka zikhiphe inkomo kanye lemali. Idili lonke liza kudla izigidi ezimbili lengxenye yamadola emelika i-$2.5 million. Lokhu kuchothozwe ngabanye abafana lomnumzana Dumi Ncube Sehabron esithi konke lokhu ukugida kwenzakala ngesikhathi abanye beZimbabwe belala ngendlala.
Ngambe ngeqiniso kungathiwa ilizwe liphakathi kwendlala engaka, umuntu oyedwa nje asebenzisa inkulungwane zemali ukunanzela ngalakhe lokuzalwa. If you can compare u-Ian Khama uyalokhuza yahambe siyanika izibotshi ukudla emajele, kodwa ubaba lo weZimbabwe lo yahambe siyasebenzisa izimali eziningi ukuthi zithengele amakhekhe lakho konke.
Kukanti ngaphetsheya komfula uRamokhwebane eBotswana, lapho iningi elilala lidlile njalo umumo omnotho unganeno, akuladili elikhona ngesikhathi umongameli Khama ethakazelela ilanga lakhe lokuzalwa.
Siyake sibone umongameli Khama evakatshela noma izibotshwa ngelanga lakhe lokuzalwa esidla nje ikhekhe kanye lokudla kwemini okungayingaphi kazidubi ngokuchitha izigidi lezigidi zemali.
Kukanti omunye weBotswana umnumzana Joel Serema uthi bona bayathakazelela indlela umongameli wabo oyenza ngayo engachithi imali kumadili.
Okay, lapha kithi eBotswana mina ngibona kushapho president osibusa ubusa kahle kaye sithe celebrate adlalisa imali yegovernment, so ngibone umbuso wakhe uhamba kahle.
Langa ucelwe kwezombusazwe umongameli Mugabe lomongameli Khama ngamanzi lamafutha. Umongameli Mugabe usebuse iZimbabwe iminyaka yamathumi amathathu lasikhombisa, kukanti umongameli Khama wangena esihlalweni ngomnyaka ka-2008. Umongameli Khama ulungiselela ukwehla esihlalweni ngomnyaka ozayo enikeza umsekeli wakhe umzana Mkhwetsi Masisi Intambo. Kukanti ngakwelinye icele umongameli Mugabe oyenelisa iminyaka engu-93 ulungiselela ukumela ibandla lakhe leZANU-PF kukhetho lomnyaka ozayo. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngeSaharan kwele Botswana.
Siyabonga Ngwenya. Ngemva kokubusa kweminyaka phose engamachumi amane i-37, umongameli Robert Mugabe ufikise iminyaka engamachumi athoba minwe munye lantathu i-93, iningi lisithi sekuyisikhathi sokuthi achiye isikhundla lesi ayophumula. UMike Hobe oweStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentathe lezindaba ngaphambilini kokujabulela ilanga lakhe lokuzalwa avame ukwenza iminyaka yonke, umongameli Robert Mugabe uthi yena akayindawo njalo akulamuntu ongathatha isikhundla sakhe okwamanje.
If I feel that I can't do it anymore.
Nga sengibona ukuthi angisenelisi ukubusa ngizatshela ibandla lami ukuze bangikhulule okwamanje ngisaqinile.
Ephatha ngodaba lwezijezo zonotho azethulelwa yiMelika, uMgabe uthi engxenye uMongameli Donald Trump uzazikhipha lezijeziso.
We are just now under sanctions.
Okwamanje sisindwa izijeziso zenotho ezabekwa nguObama. Ngakho ke uTrump kumele anikwe isikhathi engxenye angaziguqula.
Umnumzana Vusimuzi Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana uthi akajabuli ngokwenzelwa idili kukaMgabe ngoba ngombono wakhe umbuso wakhe awusancedi ilizwe.
Yona into engitho kakhulu silobunzima ngendaba yamnumzana asiphatha ngayo kade siseze sithiya abantwana ekhaya khonale sihlala egangeni.
Ethi isikhathi sokuthi uMgabe achiye isikhundla sesifikile.
Kungasele kanjani ke kazalelwa ngaphela ukuthi abuse abantu, wanti wazalalayo wakhethwa ngabantu nje owesitho. Ngame bamfuna, ngame kafaka abantu abatshontsha abantu, ngame kafaka abantu abachaya abantu ngesikhathi samakhampeni.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, uMnumzana Debenyati uthi uyambongela uMgabe ukuthi usephilile iminyaka phose elikhulu 93 kodwa laye uyavumelana lo Dube ukuthi uMgabe sekumele ayophumula.
Yazi into ebuhlungu mfowethu, siyambongela ukuthi usephilile leminyaka engu 93 ephila uNkulunkulu umgcinile. Umsebenzi asewenzile noma owenzayo wasebenza kodwa sokufana nezithukuthuku zenja eziphelele eboyeni. Ngenxa ukuthi manje ija namhlanje ayinamsebenzi, ayina ukuphila kwayo, iphila nzima. Abantwana baphelela kubona impopho, baphelele egangeni ebezama ukuthi babe nokunye abangaziphilisa ngakho.
Iningi labantu lithi kalivumelani lombono kaMongameli Mgabe othi akula muntu ongathatha isikhundla sakhe, njalo yena uqinile ukuthi aqhubeke ngomsebenzi. Nanku ibandla lakhe selimkhethile ukuthi alimele kukhetho lomnyaka ozayo ka-2018. Abafisa ukusitshela umbono wabo mayelana ngalesi sihloko, ngenani kuhlelo lethu ele Live Talk, lize lisithinte kunombolo ezithi +1 202 619 20772. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, ngingu Mike Hobe.
Asingakangena esigabeni esilandelayo, othi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso iphathisa ngezikhathi zengozi e-Red Crescent ibika ukuba kulezidumbu ezedlula amachuma isikhombisa ezidojwe emkhunjini wolwandle lwe-Mediterranean kwele-Libya ezabantu abangabe befe bezama ukucaphela emazweni awe-Europe ukuyaphephela khona. UMongameli Muhammad Buhari wele Nigeria ubikwa esephinde waqalisa okwesibili isikhathi sakhe sokuphumula eselatshwa kwele Bhilitane. UMongameli Robert Mugabe uthi isithembiso asenza phambilini kokhetho lukamnyaka ka-2013 esokuthi uhulumende wakhe uzasungula imisebenzi eyizigidi ezimbili i-2 million ilokhu iza kuba khona. Ekhuluma lomsakazo we-ZBC, Mugabe uthe uZulu kumele achiyane lomkhuba wokudinga umsebenzi sonke isikhathi kodwa abe nguye oqatshayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela amalungelo abasakhulayo uMnumzana Gift Siziba othi yena udaba lwemisebenzi seluphenduka njalo ngenxa yokuthi ukhetho lalo seluseduze.
Ye okokuqala ngitsho mina njengomutsha kubana ke leli lilanga okufanele ke sicabazele ukufa kwelizwe njalo lokuhlukunyezwa ngohulumende lo okweminyaka kusukela ngonyaka 1976 lapha athola khona esikhundla kuze kufike namuhla. Njalo kulusizi ngenxa yokubana abatsha loZulu wonke jikelele bafuqwe ngamandla kubana-ke bahambisa inotho yabo ukuthakazela lilwanga. Siyatshengisela ngempela kubana la uhulumende uyakwazi ukubana-ke abantu-ke kabasamkholwa, njalo kuyisikhathi sokubana enze into e-right for ilizwe lonke ngokuthiya isikhundla njengokutho-ke kukamfazi wakhe uGrace Mugabe kubana-ke usezaphuma. Lokho kutsho kutshengisela ukubana labo sebebona ukubana sehlulekile ukucelebrate eminyaka engu-93 kutsho ukubana sekhulile, njalo kakusekufanele silandele umthetho welizwe aphume ke esikhundleni.
Na imsebenzi le yana ayithembisa ngesikhathi sokudinga usekelo lokhetho oluka 2013 elokho elaso isifiso sakhona sokubana imsebenzi izasungulwa.
Ngiyatshengisela ukubana ngempela umongameli akakho intathi lokwenzakalayo kwele Zimbabwe. Kuyatshengisela ngempela ukubana ke ukhathana ngokwenzakala kwezinto ngoba ke umnyaka oka-2013 usudlule sokule minyaka emine phezulu belokhu bayehluleka ukuletha leyo misebenzi eyi-2.2 million. Ngakho namhlanje ngikhuluma ke eZimbabwe kulamathumi amane or engathi mina kule 90% plus unemployment rate eZimbabwe. Manje kunzima ukubana-ke umuntu athi ngenxa yokubana ama-election ka-2018 asebuya asesitho zasiphi imisebenzi. Lokho kungamanga okuzama ukudonsa abantu ukuthi bezovotela isidumbu njengokutho kwaGreece.
Kodwa vele abanye abasakhulayo bathini, siyabona ukubana bakhona abasekela ibandla leZANU-PF, bathini nxa bekhangela udaba lwemisebenzi lona le?
Ye, bakhona ke laba ababhenefithayo abatholayo ngaphansi kokugebenga lokuhlela okwenzakalayo ngoba kulezi ukuze-ke njengomutsha ukwanise ukuthola umsebenzi kuyona leyo 3% kufanele ukube ngumuntu olokulunga-ke leZANU-PF. Njengokubonakala namhlanje ngosana yabantu-ke abangafiki 200 iZimbabwe yonke ebatheni ebeklina-ke eHarare ukuthakazelela lolo suku okuveza sobala kubana-ke abatsha-ke abakho insupport yendaba leyo kodwa bakhona abalutshwane ngenxa yokubana bafuna ukuthola izinto abajoyine lolo hlelo.
Umongameli Mgabe utsho njalo ukubana abantu bengabodinga imisebenzi sonke isikhathi, esinye isikhathi bebe yibo abaqatshayo. Uthini wena ngalo?
Ye, ukuze uqatshe phela kufanele unanzelele ukubana ukuze uqatshe kufanele okokuqala uphiwe-ke iloni uhulumende. Okwesibili, kufanele umthetho welizwe uvumele-ke ukubana isimo sivumele ukwenzakala kwamabhizimusi. Manje kule Zimbabwe ngubani ongakwanisa-ke uqalisa imisebenzi ngenxa yokubana-ke nxa igovernment ithola i-taxi kuma-indastry kuyokwanisa khona ukunika abantu amaloni. Manje-ke ama-indastry ongavala njalo abatsha abalayo i-capacity befundile benjalo ukubana beqalisa imisebenzi.
Alo-ke ngumnumzana Gift Siziba olwela amalungelo abasakhulayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje-ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weleMelika.
Sokwedlule iminyaka eyisithupha ele-Iran libophe lavalela ejele abantu abathathu abaphikisana lohulumende kodwa akulacala asebelethesiwe. Ababili babo uMehdi Karoubi loMeh Hussein Mousavi bancintisa kukhetho lokudinga umongameli walelo lizwe ngomnyaka ka-2009. Owesithathu ngumkakhe kaMousavi njalo olwela amalungelo abesifazana uZahra Ranavad. Ngemva kokhetho luka-2009 izigidi zabantu zangena ezitaladeni zitshengisela ziququzela umbuso okhululekileyo esikolweni seTehran lakwamanye amadolobho. Ukutshengisela lokhu kwaphiwa igama lokuthi ngomzabalazo oluhlaza kumbe i-Green Movement. Uhulumende wawubhula ngodlame olukhulu lomzabalazo njalo wabopha uKarubi, uMousavi loRanavad ngoNhlolanja 2011. Abathathu laba babotshwa bavalelwa ezindlini zabo i-house arrest ngesiNgisi. Befikisa nje iminyaka eyisithupha bevalelwe lonyaka, uhulumende weMelika uyagcizelela njalo amazwi akhe okuthi uhulumende we-Iran kumele akhulule abathathu laba labo bonke ababotshelwe ezombusazwe ngokukhulu ukushesha. Osaphethe isikhundla sesikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe olwe-State Department uMnumzana Mark Turner uthi ukubotshwa kwabantu laba kuphikisana leziqondiso ze-International Covenant on Civil and Political Rights ezikubeka sobala ukuthi bonke ababotshiweyo kumele badonisiswe emthethwandaba, hatshi ukubotshwa nje bavalelwe bengetheswanga cala. umnumzana Thona uthi uhulumende we-Iran kumele ehloniphe amalungelo oluntu njalo elandele zonke izimiso azisayinayo eziphathelane lokulondolozwa kwamalungelo.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika. Ibandla eliphikisayo ele-People's Democratic Party i-PDP lithi umuzi womkhokheli walo umnumzana Tendai Biti uchiswe waba ngumlotha ngabantu abangaziwayo ngesonto. Ibandla leli lithi lanxa kungelamuntu olimeleyo kulesi sehlakalo impahla yakhe yonke ichabalele. Embikweni owethule namhlanje i-PDP ithi ihambe yayamangala emapholiseni kodwa akulamuntu osebotshiwe. Amapolisa lezanu PF asenelisanga ukukhuluma labo. Kwezemidlalo amaqembu amele ilizwe leZimbabwe yaphumelele ukudlulela kubanga elilandelayo lomncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi laseAfrika ngemva kokunqoba emidlalweni ebikhona ngempela viki edluleyo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu lenkezi Platinum linqobele Pamplona usele Mauritius nge-1 kanyanga ngomgqibelo wokuhlandla lesibili ele-CAF Confederations Cup Preliminary Round. Lokhu kutsho ukuba nxa sekuhlanganiswa lempumela yomdlalo wehlandla lakuqala waphela zingutshikile obhanqa 1-1 kwele Mauritius, iqembu lenkezi Platinum linqobe nge-2-1. Kuba ngayelilandelayo elomncintiswano iqembu lenkezi Platinum lizahlangana nele Recreativo do Libolo elase-Angola ngenyanga ezayo. Kumncintiswano we-CAF Champions League iqembu le-Capes United lona lenelise ukudlulela kwisigaba esilandelayo esomncintiswano ngemva kokuba litshayele Lioli elase-Lesotho nge-2-1 ngesonto. Umdlalo wehlandla lakuqala odlalelwe kwele Lesotho ubuphele zingutshikilo bhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Iqembu le-Capes United lizahlangana nele-TP Mazembe kwisigaba esilandelayo somncintiswano ngenyanga ezayo njalo. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi kuzamele libophe ziqine kusasa emdlalweni walo wesithathu elizawudlala leli Afghanistan ohlobo lwe-One Day International njengoba lidliwe kumidlalo emibili yakuqala edlalwe ngempelasonto edluleyo. Emdlalweni wakuqala odlalwe ngolesine iqembu le-Afghanistan linqobe ngamaranzi ali-12 sekusetshenziswa umthetho we-Duckworth Lewis ngemva kokuba lumdlalo uphazamiswe lizulu. Ngesonto iqembu leZimbabwe linqotshwe ngamaranzi angama-54. Kusasa adibana njalo la maqembu emdlalweni wesithathu njalo abafana beZimbabwe kumele benqabele ukudliwa ngoba lokhu kuyabe sekusitsho ukuba iqembu le-Afghanistan liyabe selinqobile njengoba lomncintiswano le midlalo emihlanu. Yonke le midlalo idlalelwa esigodlweni iHarare enkundleni iHarare Sports Club. Sikhangele umdlalo weRugby. Iqembu lakoBulawayo eMathebeleland Warriors linqotshwe nge-17-5 liqembu leRed Arrows laseZambia emdlalweni oqhutshelwe enkundleni iHartsfield ngomgqibelo. Lo bekungumdlalo wokuzwana amandla njalo iqembu laseZambia lidlulele esigodlweni iHarare lapho elikhangelelwe ukungqikilana lamaqembu abalisa eleHarare Sports Club Under-21 kanye lele-Police Defenders emidlalweni ehlelwe ukuba idlalwe phakathi kweviki yonale. Ngomgqibelo ozayo iqembu lezethekeli leli likhangelelwe ukudibana leqembu leHarare Sports Club. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ku live talk kuhlelo lwabasakhulayo Always the Connection namhla sixoxa ngokujabulela ilanga lokuzalwa likamongameli Robert Mugabe. Thumelani text message unombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Okwamanje ke singakehlukani wothi sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Umongameli Robert Mugabe ufikise iminyaka engamachumi athobaminwe munye lantathu yokuzalwa i-93 lamhlanje, iningi lisola ukuthi useluphele kayephumula. Ngasikhathi sinye umongameli Ian Khama okele Botswana laye wazalwa ngenyanga efanayo uqhubeke engazikhathazi ngokuchitha imali eningi ngalo mcimbi. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande sisithi kumongameli Mugabe happy birthday lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.